sendaba ku VOA Ndebele.
Levu kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 4 kunhlangula 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla. Ababalisi bemaphandleni abaqale ukukhalala umsebenzi izolo phezu kodaba lweholo bathi bayaqhubeka njalo ngohlelo lwabo namuhla. Ukunyakazela kwamapholisa ezitaladeni zamadolobho agoqela kobulawayo laseHarare sokuthiye abanye bethithibele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, ithi amalunga ayo ayaqhubeka ngokukhalala umsebenzi namuhla. Ababalisi bakhala ngokuthi iholo labo liphansi kakhulu njalo bathi kumele uhulumende abahlawule ngedola leMelika. Ukukhalala umsebenzi lokhu kuqale izolo njalo kukhangelelwe ukugqitshwa kusasa. I-ATUZ ikhuthaze ezinye inhlanganiso ezimela ababalisi ukuthi zixhase njengayizolo ukuze umzabalazo wayo uphumelele. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla salenhlanganiso umnumzana Fortune Jamela.
Siyaqhubeka ngoba kuyatshengisa ukubana umkhosi wethu lo umkhulu uyezwakala njalo abanye ababalisi labo balesifiso sokuba bangenele. Kulusizi ke ukuthi ezinye inhlanganiso ke azikatsheli abanye ababalisi ukuthi batshengisele. Ngalokho ke abanye ababalisi balokwesaba ukuthi uma bengatshengisela bengazithola ke sebesengxakini besenkingeni ngohulumende lo ongelazwelo ovele elinde ukuba athele imbazi kuye wonke umuntu otshengiselayo. Ngalokho ke inhlanganiso le iyaqhubeka njalo isamemezela ababalisi ukubana kabahlanganele lale inhlanganiso ukuze sitshengise uhulumende ukuba sibambene. Ngoba phela nxa sibambene sinje konke kuzahamba. Kodwa ke ngiyananzelela ukubana uhulumende uyajabula kakhulu nxa ezinye inhlanganiso zingangenelanga. Ye ngoba phela uyabe sekwazi ukubana kukhona abanye angabasebenzisa ke babe izibonelo. Kodwa ke hayi ngiyajabula ngoba uyazi ukuba siyatshengisela njalo angeke asebenzise noma yiliphi le ilunga lale inhlanganiso ukubana enze isibonelo kwabanye ababalisi ukubana bengatshengiseli. Ngalokho ke siyabona ukuthi ke masiqhubeka sasikhangelela ukuthi ke inani lababalisi abazangenela likhuphuke ngoba nje ukukhathesi ke bakhona abalokhu bedingisisa ukwazi ukubana labo bengangenela na. Kulokho ke sithi ye wonke umbalisi ulelungelo njalo thina siyinhlanganiso simele bonke ababalisi ukuba bavunyelwe ukutshengisela. Ngalokho ke wonke umbalisi uvunyelwe ukutshengisela lokungenela kulokhu kutshengisa langolwesithathu kusiya phambili siyatshengisela. Njalo kusuka lapho ke sesiyabona ke impumela yalokho ngoba ke sikhangelela ukuthi uhulumende ke asiphendule njalo abekwazi ukuthi uhlala lathi phansi sikhulumisana ngezikhalazo zethu engezi ezositshela ke kumbe ephethe isiwiji esokuyenga umntwana kodwa ke aze le ndaba ebambekayo aze lezinto ezibambekayo etafuleni lapho kukhulunywa.
Kahle kahle kungani ababalisi befuna ukubhadalwa iholo ngemali yedola leMelika?
Ababalisi bafuna ukubhadalwa iholo labo ngedola leMelika ngoba ke nxa sithi siyaqathanisa ke imali abayitholayo ke ngale ngalolu hlobo lwemali olukhona ole ARTGS lolu lugcina ke lutshengisa ukuthi umbalisi ke weZimbabwe imali ayiholayo ayisincane kakhulu ukuthi ngingabe silingana lamadola angakwana wona ayi-45 aweMelika. Kulokho ke sokuphambanisa isithembiso esayenziwayo ngababalisi lohulumende ngo-2012 esokubana iholo lizabhadalwa ngedola lemelika. Thina sithi sifuna idola lemelika ngoba siyazi ukuthi idola lemelika likhona. Silibona njalo nje lapha emgwaqweni osiphatheleni balalo idola. Kodwa leli dola alifiki ebabalisini. Umelitho ababalisi bethathele neliholo labo elincane bayethenga idola lelo ngoba befuna ukuthi bayethenga imithi kuma-pharmacy lakwezinye indawo okufuneka khona idola lemelika.
Umnumzana Fortune Nyama ijamela ngohlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ. Ukunyakazela kwamapholisa emadolobheni afana la kobulawayo laseHarare sokulethe ukwesaba ebantwini. Amapholisa la ebegcwele esitaladeni izolo exwayisa abantu ngokumemezela ukuthi bengazi bangena esitaladeni betshengisela. Lokhu kuza ngemva kokuqonga kwentengo yezinto ezitolo okwesatshelwa ukuthi kungadala ukuthi abantu bangene esitaladeni betshengisela. UChris Kande weStudio 7 uxoxela umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Sinanzele ukuthi lama roadblocks bese singasawazi. Kodwa sinanze ukuthi ama-main roads bakhanya amapholisa abavalile sibili bafake lama-drum lawana. Njalo ungananzela isibo labantu esibejwayele abe-traffic. Uzathola kulabe-traffic labantu abagqokileyo kodwa kulabaningi bakwele sigumbi eceleni khona ababaningi. Usuke lapho uthi uyabhoda indawo eziningi emagrosa, ema-filling station, ugcwele amapholisa nje iganga lonke. Kube labanye abahamba bememezela ikakhulu. Nangihlangane labo ngazivela ngezama indlela ku-Fenton Group. Ngihlangane labo betshela abantu ukuthi hhayi. Alingethuki hambani liyesebenza kula muntu ozalenza ulutho lingesabi sikhona sizalivikela bememeza nje besabantu bangethuka bahambe emsebenzini bengakhali umsebenzi so but idorobho lonke amalokithi wonke kugcwele amapholisa.
Manje isimo sona leso asethusanga yini abanye abakhumbula ngeminyaka edluleyo?
Ye sibona ungathi iZimbabwe kumbe iBulawayo abantu abazogcwela amapholisa kuyahlupha ngoba abantu bakunabezibuza umbuzi kanti sesempini yini ungabona sogcwela ipholisa lonke akulahle embenza ke leyo ebonwa ngabantu basokugcwala amapholisa khonokwana sibona ngathi ingxenye kuyindlela yokwethusela abantu ukuthi abantu ngezwa phela kanti kule ngungwane eziningi ezikhulunywayo kulezi nsuku ngenxa yomumo. Sikhuluma kanje kade simpuphe icansile from ama-$10 sikuba $18 i-10 kg. So umumo njalo ngabona umhulumende uyananzela ukuthi masinya kuzaba lento engenzakala ngoba abantu sebefuqele emdulini abantu benzakalayo babona bedlukuluzwa kangaka. Ngibona ungathi uhulumende lokwesabela yikho sifuna ukwethuthela abantu sizalisa amapholisa iganga lonke ukuthi abantu bengazami lokunyakaza, abantu bengazami lokuthi bazikhulumele lapho abaphathwa khona kubi, abantu bengazami lokutshengisela. Ngibona ungathi indlela yokwethuthela abantu.
Yona ibikhona yini imbiko yokuthi kuzaba lokutshengisela?
Okwalamuhla ibingekho. Mina ngokwami livi no-social media besingahlangana la umbiko onjani. Kodwa amapholisa ayebegcwele iganga lonke nje khanye memezele ethi hhayi lokho okuthiwa lingaya emsebenzini okuthiwa hlalani ezindlini hhayi lingethuki livikelekile qhubekani lisiya khonale. Engxenye mina ngibona ngathi kuyi-strategy sokuthi amapholisa afuna hlavayela abantu ukuthi abantu bangaplani ukwenza khonokho. Kimi ngibona ngathi yindlela eyenziwa ngabomi ukuthi bona bahle bagijime phambi kwabantu ukuthi abantu bengakwenzi behle bebona benza ngathi sebe lo mbiko kanti bona hhayi akulanto abantu into abayenzileyo.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols uhlangane lomphathi ntambo obona ngokudlelana kweZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo izolo wamazisa ukuthi eMelika liphatheke kubi ngokubotshwa mahlayana kwabalwela amalungelo oluntu eZimbabwe. isikolo semelika sithi uambassador Nichols ubonise njalo umoyo ngesidingo sokuthi uhulumende ahloniphe amalungelo oluntu kanye lokuthi aqube inkulumo eziqotho ezileta wonke umuntu ndawonye ukuze kulungisiswe umumo ohluphayo. Sikhangele okusemaphephandabeni ngalikuseni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema sexwayise abenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi kumele bachiyane le njongo yabo yokuzama ukuvukela umbuso weZANU-PF. Umsakazi weZBC wona uthi umphathintambo obona ngezokuthengiselana umnumzana Mangaliso Ndlovu sesole kakhulu abamabhizimusi ngokukhweza intengo yezinto mahlayana. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani lonke basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela ngegama likaJesu lani lonke mahlabezulu. Mina ngithokozani Chaba, ngithanda ukukhuluma ngomumo okhona elizweni. Ah, zihlobo zami elizweni lapha sithwele nzima. Amatitsha aqinisile ukubona lamadokotela ukuthi bazakhalela umsebenzi ngoba kuzibunzima bukhulu elizweni. Asikwazi lokuthi singakukhuluma sisithini ngoba shuwa ngeqiniso lonke akulamuntu ongavuka ekuseni siye emsebenzini kodwa kupheleni kwenyanga buye phethe izandla. Umama labantwana ekhaya bethu babusemsebenzini uzabuye phethe kodwa ubuya ezihambile. Kambe kungaba kuyini lokhu? Kubi nje ngoba kukhalela kwamadokotela abantu bayafa kodwa iqiniso lathi siya kubona ukuthi balambile. Ngaphandle kokuthi kulungisiswe angiboni ukuthi kungaba khona okunye. Into nje eluhlupho yikuthi loba izinto zikhwela kusenziwani bathula zwi engani kabakuboni bona bekuboni. Endiyani ukuthi balungisise uhlupho olukhona elizweni. Hayi bakithi, siyacela ukubona nxa besizwa labo kabake bazama icebo balungisise okuhluphayo. Kungabi khona ukuba abantu bekhalala imisebenzi kusenzakala kusenziwa lokhu lalokhuya ngoba ukukhalalwa kumsebenzi kwamadokotela abantu abaningi bayafa. Njalo ngohlupho olukhona elizweni abantu bethu sebephelile befela emigodini bezama ukudinga ukuthi kumbe bangathola ukuziphilisa kodwa konke lokhu kuyehlula abalandaba lakho vele kabakukhangeli ngoba bona balempila kahle labantu babo. Ah, uNkulunkulu kasihawukile kulobu buzima esiphakathi kwabo.
Umnotho weZimbabwe usogugudekile impela. Usugugudekile umnotho okuthi akusela muntu ozuza iholo elimanelisayo. Iholo labantu bonke seliphansi kakhulu. Kakhulu sibili ngoba ibhondi lona ngokwalo against idola kalisasebenzi. Kuthi ngabe abaphathi bayakunanzelela khona lokho ukuthi ibhondi kalisasebenzi. But it's unfortunate ngile themba bona bathola ama-US dollar. Bona bazikholisa ama-US dollar. Kunengi bese besithi kabahola ama-RTGS. Kodwa iqiniso ukuthi RTGS kayisaphathisi akusela mani ngoba kade sisebekhona sibili abantu abahola ama-$15 a month. Nxa siqathanisa ngokuthi behola ama-RTGS against dollar. Okuyinto embi kakhulu. Okudanisayo ukuthi kati yena umongameli uMnangagwa kungani engakunanzeleli. Iqiniso ukuthi lo ngobana bona babamgombolozeleyo bemtshela ukuthi ilegitimacy kayidi ngeke ayidinge kuChamisa. Iqiniso kodwa uChamisa nguye inkalakatha kulolu daba. Akulalizwe elingabuya lize evula ibhizinesi elizweni elingekho politically settled. Ngabe umnangagwa engumongamelo lengqondo ezipheleleyo, ngabe uyakhulumisana loChamisa. UChamisa wavotelwa ngabantu abaningi kakhulu. Ngoba njalo ngileqiniso lokuthi ngisho laye uyakwazi ukuthi uChamisa wavotelwa ngabantu abaningi okwedlula abakhe. Kanti manje uzondani ukuthi akhulumisane lomuntu akwazi ukuthi yena wamwina ngokumtsotsa. Kasondele kuChamisa bakhulumisane ukuze abantu abakhiphe kulolu duku abaphakathi kwalo. Ngoba isiphetho abantu bazagcina sibili bemhlamukela befuna bengafuni. Ngoba akekho umuntu ongaphila ngaphansi kwalomumo njengalwesi ufakwe uMnangagwa. UMnangagwa ufaka abantu ebuzimeni obukhulu kakhulu phakathi kwetshe nembokodo esenza ngabomo. Esenza ngabomo sibili okululunya kodwa ngenxa yolunya lwakhe lolwa luhlosileyo kuzagcina kudala ukuthi abantu bengawuhloniphi umbuso wakhe. Ngoba umbuso wakhe uzwisa abantu ubuhlungu. Umuntu ungamzwisa ubuhlungu kuyafike kuthini athi kanti okungasikufayo kuphi. Azinikele kikho konke okungavela. Engumuntu olengqondo ezisebenzayo ngabe uyakwenqabela khonokho. Ayenze ukuthi lo ngobana yena watshontsha ama-election. Azenze ukuthi ahlonipheke ebantwini. Ngoba lokho sibili kuzadala ukuthi abantu begcine bengamhloniphi. Bengawuhloniphi umbuso wakhe. Kanti ke njalo ngabe lo baba uMalaba uyakunanzelela ukuthi wafaka abantu ebuzimeni. Ngoba konke lokho kuze sibe senkingeni ezingaka kungenxa kaChigumba noMalaba. Yibo abafaka abantu emanyaleni njengala.
Injani basakazi bestudio 7? Igama nginguRapson Mwale ngiseRandfontein eJohannesburg. Mina esami isikhalo yikuthi kune uhulumeni kazama ukuthi impela efune enze kube le mali eZimbabwe ngoba khona manje kakula mali. Abantu bonke bayahlupheka izinto zikhwela mihla namalanga. Siyacela mpela uhulumeni ukuthi ezame ukuthi enze kube le mali noma kungasebenzi irandi laseSouth Africa kungaba ngcono. Ukwenzela ukuthi izinto zibe khona ezweni. Ngoba abantu bazobulawa indlala elungise le ndaba ye-electric ugetsi ukuthi i-power station yasewangi isebenze. Ngoba ma ingasebenzi i-power station yasewangi yikho sekwenza ugetsi uhambe mahlayana. So uhambe isikhathi eside abantu bayahlupheka. Ngiyabonga.
Ngiyelela ku-Studio 7, ngiyelela abe-Studio 7 nabasekuhlelo ezinhle kangaka. Bane bayeza laba bantu bezani bane sibayekele. Hambeni ugawule ngathi uChamisa kavumi. Kati waye bona bengavumi. Ulokuzeni wawena MDC le kaMorgan Tsvangirai bayirobha. Kati waye bona behlala bayirobha abalanhloni beke beyekele. Begugile benjalo. Lokho walibona waphi ilizwe elokela winwayo from 8 lokubusa umuntu owani. Mina uMnangagwa umgawu ufana lokuthi umgabe zwa. Baye befuna ukuthi bona abanye bevume bona bangavumi. Kabavume la. Sesidubekile lapha elizweni. Abavume vela sisabafuni yena.
Labo gebe kungabalaleli bethu abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Unobhala jikelele we-United Nations umnumzana Antonio Guterres sesole ukubulawa kwabantu abedlula amashumi amathathu libutho lakwele Sudan izolo ngesikhathi betshengisela. Iziphathamandla zakwele Afghanistan zithi kule bhomba ebelithiywe emoteni ebithwele izisebenzi zikarhulumente elidubuke labulala abantu abahlanu izolo. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ufike kwele Bhilithane izolo elomkakhe uMelania kuhambo lwakhe lokwethekelela kulelo lizwe okwamalanga amathathu. Umongameli Trump uqale ngokuyabona indlovukazi uQueen Elizabeth esigodlweni sakhe seBuckingham Palace. Efika nje uhle wachothoza umeya wedolobho leLondon umnumzana Sadiq Khan enkundleni yeTwitter esithi akawazi umsebenzi. UChris Kande weStudio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithane umnumzana Diva Dube waqala ngokumbuza ukuthi umumo ubunjani ngesikhathi kusamukelwa umongameli Trump.
Umumo ngabe babugande uhlangahlangene umumo ngiyazi ukuthi uDonald Trump njengoba nxase sazi ukuthi iMelika lilizwe elidlelana kakhulu okusondeleneyo lelizwe laseNgilandi. Kodwa-ke okukhona kathesi ukuthi ukufika kwakhe uDonald Trump kube nenkulumo eziningi aye wakhuluma phambilina egxeka kakhulu ikakhulukazi umbuso wama-opposition parties akhona lapha e-Engilandi. Kukanti lawo ma-opposition ngabantu abadlala indima enkulu kakhulu ekutheni inotho yase-England iphakamele phezulu. Njalo uDonald Trump okunye kulokungezwani kahle ikakhulukazi ngakhuluma ngabantu njengabo-Sadiq Khan onguye umeya waseLondon outhi kule sikhathi laphana afaka khona ama-travel ban ebantwini abokuzalwa elizweni lase-Middle East kwenza ukuthi ubuhlobo labantu base-Middle East kungabi ubuhlobo obu-right. Kukathi lapha e-England abantu base-Middle East ngabantu abaningi kakhulu njalo abadlala indima enkulu kakhulu ikakhulukazi kwezepolitiki. Yiko kwenza ukuthi uDonald Trump ukuthi kakhulu njalo lezi izinto ukuthi yena uqakathekisa impilo yaseMelika kodwa akasela ndaba lento eyenzakala lapha e-England. Kodwa-ke ngokwenza njalo yena into ayilandela lapha ukuthi azozama ukuthi ayakhe ubuhlobo. Kodwa-ke ubuhlobo bukaDonald Trump abusoze England leMelika ibe lobuhlobo ofana lento esasiyibona phakathi kukaBush noTony Blair. Ngumuntu okhuluma nje engathethi mabala, okhuluma nje ongela diplomacy kahle, kuyafaka nje nanoma ikuye amabalana.
Sike sezokubana bakhona abanye abathi bazatshengise ngokubuya kukamongameli Trump khona ngapho kwenzakele inloko.
Ye abantu batshengisele kakhulu ngoba abantu njengoba ngitshelwe laphana ngathi uDonald Trump abantu abangabe bamthakazelela ukubuya kwakhe ngabantu nje abafuna ukumbona ngamehlo. Kodwa-ke abantu abalandelela uDonald Trump izenzo zakhe nenkulumo zakhe ngabantu abangamthakazeleliyo ngitshelwa kancane ngoba into ayenzayo uDonald Trump ngumuntu ongathi wenza kube nenketha bechaza kodwa ngifanise nokuthi kule nkulumo ayazikhuluma ukuthi yena akasoza ahambe emazweni abalwa lamazwe ase-Afrika ngoba amazwe la ngamazwe aphansi kakhulu, amazwe alombuso ongalunganga. Kukanti lokuyana ikutshengisela ukuthi ungumbusi ongalaziyo kahle ngoba uDonald Trump kahle kahle nxa sikhuluma iqiniso ungumongameli ongasomongameli, ungumongameli oli-celebrity. Yena nxa singakhuluma nxa siqondisa indaba leyo kungakho nje engayenelisi ukuthi abekwazi ukuthi kule nto kuthiwa yi-diplomacy phakathi nxa ukhuluma izinto ezihlanganisa amanye amazwe.
Bakhona abanye abamfanisa lomunye umkhokheli wezombusazwe khona ngapho umnumzana Boris. Ungathini wena nxa uqathanisa uTrump loBoris?
Okubahlanganisayo uTrump loBoris kungenxa yokuthi ngabantu abafisela ukuthi ngabe iBrexit iyenzeka noma iBrexit ilizwe laseNgilandi liphume kwi-European Union. Kukanti into lenxa ngakhangela ukuthi yinto esize yayenza ukuthi uDavid Cameron aphelelwe ngumsebenzi, yinto esiyenze ukuthi uTheresa May laye aphelelwe ngumsebenzi. Lokho asonto elula ngoba into njalo naleyo yeBrexit ngiyinto ofaka ukuthi abantu bayinazele ukuthi yinto efaka England under ama-threat our security into ezifana njengoba sazi ukuthi kule nto zi-terrorist lani. So kwenza ukuthi ilizwe lase-England libe segcekeni kakhulu lingasatholi ukuthi lenelisa ukuthi livalelwe ngomakhelwane lapho mhlawumbe kungabe kulomkhandlo khona okungenzeka ukuthi ilizwe lase-England lenelisa ukuthi libe attack ngabanye abantu abenza imisebenzi yezigayigayi. Kodwa-ke uDonald Trump yena khonokwana akakucabangisisi kuhle uyalidonsa ilizwe le-England athi bhumani lapho. Yingakho yiyo into ebahlanganisayo leBoris ukuthi bona bafuna ukuthi balidonsele ngaphandle. Kodwa-ke kuyahlupha lokuyana, kuyinto enzima kakhulu, asonto elula kakhulu njengendlela bona nxa bekukhuluma bakwenzi nje kuba lula sengathi yinto engelandaba. Kungoba lokhu kudiliza umkhonomi welizwe lase-England, kudiliza le ndlela abantu abazaphepha ngayo kuleli lizwe, kodwa yena akakunazaleli kuzokunkwayo.
Bakhona abacunukileyo kakhulu ngenkulumo kamongameli Trump lapho esithi umnumzana Boris ubona ungani nguye olungele ukuthi athathe intambo zombuso ngemva kokusuka kukankosikazi Theresa May. Wena ukubona njani khona?
Yinto engathakazelelwayo ngabantu ikakhulu leyo ngoba uDonald Trump akufanelanga ukuthi angenelele ezintweni zepolitiki zelizwe le-England. Izinto ezelizwe le-England kufanele ukuthi kube ukuthi ngabantu abase-England abadecidayo ukuthi ngubani, noma ngithi yona ama-conservatives abadecidayo ukuthi ngubani ofanele ukuthi akhokhele iphathi yabo, mhlawumbe ukuthi uzawe nguye umuntu ozawakhokhela ilizwe lase-England.
Umnumzana Difa Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le eBilitane. Zelimnyama ehlabela ke kamnandi lapho esithi emazulwini silethemba liyikholisileke leyo ngoma igqiba izindaba ezekuseni. Siyalubonga uxhaso lwenu, siyalibona likhona kuFacebook lapha, baningi kade besipingelela lathi siyanipingelela. Sizigqibeke ngokukhangela ebezihamba phambili. Ababalisi bemaphandleni abaqale ukukhalala umsebenzi izolo phezu kodaba lweholo bathi bayaqhubeka njalo ngohlelo lwabo namuhla. Ukunyakazela kwamapolisa esitaladeni zamadolobho agoqela kobulawayo laseHarare sokuthiye abanye bethithibele. Abangenelisanga ukuzwa zonke izindaba zethu abangathanda ukuzilalela uhlelo lonke hambani ku-www.voandebele.com. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Asidibaneni njalo kusasa. Likhumbule zikhona izakusihlwa ngowa-fast 7. Itshone kuhle.